Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 3 kuzibandlela 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhla ka-10. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele we-Bed Bridge izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisithupha 664 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala bazinkulungwane phose ezintathu 2912 kuthi abahlatshwe esibili bangu 3682 abahlatshwe esithathu bangu 329 kuphela. Inani lasebebhubhile seliku 5032. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isithi uhulumende wenze iphutha elikhulu ngesinqumo sokumisa ukuvula kwabafundi bonke mhla ka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngeviki edluleyo ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba igciwane le-COVID-19 selimemetheka kakhulu elizweni. Ngokunjalo uthe ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangela mihloliso lizamenyezelwa ngokuya kwesikhathi. Sixoxele siphathamandla seZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu sambuza ukuthi uthini ngokuvula kwabo Form 4 labo Form 6 namuhla.
Okokuqala kumele sifisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi baqedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi labo abakhangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuze njalo ithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke ababeqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo basema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle okubona ukuthi lokhu kuwenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi laba bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kanti sikhuthaze njalo lababalisi laba bebancedisa ukuthi laba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungazihambemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi nakubabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamile-ke ukuthi balethe i-productive equipment kanye-ke lawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wageza bazivikele. Kodwa sesikubonile-ke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awucatshele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi uwenqatshelwe lo mkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
ngeke ngisho ukuthi siyasoliseka ngoba kumele ngithi ngijalo sengithenga hlolisa zonke izikolo kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kwenziwe hayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasokukhona ezikolweni esikhathi sivala kungasingazi mhlawumbe kungabe khona okwaphelayo kodwa okuningi kwakuvele sekukhona kwakuthengiwe-ke umnyaka uphela uhulumende wakuthumela ezikolweni sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa kodwa phela njengoba zisitsho ukuthi lokhwana ikuzama ukuvikela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkeyana nanku siwubonile uvele umemetheka abantu belawo abasanitayiza ezikhwameni sibonile umemetheka abantu bekafakile amamaski emlonyeni bevalile abanye njalo sibabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane kanti-ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe sibone njalo futhi sisiyavala izikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi oform 6 abaningi laba abale 18 years leminyaka eminye ku-16 bahlabe labo ukwenzela ukuthi bavikeleke laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana siyakukhuthaza ke lokhu lakho ukuthi kube khona kwenziwe ngendlela
abanye abafundi laba abangelamihloliso abayilobayo bebemele bavule mhlakatheni kodwa sibone uhulumende sithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi lithini ngalokho
ngibone ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo nanku phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngamapercentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngalindlela sithe sivala izikolo bebekhona abantwana athi bebanjwe i-COVID kanye ababalisi yebo kunjalo kodwa ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya abanye bekhwarantana besezikolweni imfundo iqhubekela phambili kanti sizavika kuze kube nini siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umi mazonzo ngemikhuhlane engapheliyo kanti langezimpi lakangako konke okunye okwezomkhathi sesiza kuthi owezemfundo kakume kuze kuthi owezomkhathi zilunge kakume njalo lemikhuhlane iziphele abantwana bazalahlekelwa ngibone ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba kodwa-ke akusunyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye acingisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi sibelubhubhane lolo soluhlukuluzile njalo lakho ukuthi lusidilizele impilo zethu kodwa okathe ngibone ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimTA. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili 179 abangene kwele South Africa ngokufohla emngceleni weBeit Bridge izolo. Kunakanelwa ukuthi abanye babantu laba bese bebuyela emsebenzini ngemva kokwethekelela izihlobo labangane ekhaya. Umotswaledi utshele intatheli zindaba eseBeit Bridge ukuthi bafake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni osuka khona eBeit Bridge usiya eJohannesburg ukuze kubotshwe bonke abangena eSouth Africa bengelamaphepha. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ukubotshwa kwabantu kuhleli njalo nje kusenzakala abantu abangenamaphepha lawo ma-roadblock hayi ngakudala mpela hayi ukuthi nje kuqhamuka nalo minister okhona bekuvele kuyinto eyenzakalayo ukuthi uthole kuvinjiwe nje kakhulu abantu bathi emkhomeni akusonto engathi thina sesimangele kakhulu ukuthi kwenze njani ngoba vele nakudala nakudala vele lawo ma roadblock besiba khona kodwa ke siyabagqugquzela abantu ukuthi bazame ukuthola ama i-documents aqondileyo ngokunye kwezinto esizihlupha ngakho kakhulu ngoba kwezinye zezinkulumo kwakuzanywa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bawathole ama permits njengoba kwenziwa kuma white map paper on migration kwaxoxwa kabanzi nje ngale i-tendency yabantu ukuthi beqe umngcele bengenawo ama paper so ngezinye zezinto ezifuna ukukhangelisiswa kodwa kuyacaca kakhulu ukuthi uhlupho lwethu uhulumende owehluleka ukuthi alungise umnotho enough ukuthi abantu bengathwali nzima ngalendlela kube ukuthi akulasidingo sokuthi abantu beqe umngcele besiza ngaphe South Africa.
Uchilo njalo umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukuthi kababuyeli muva ukudaba lwama special permits ukuthi labo abalawo kumele bangene kwamanye ama permits kumbe babuyele ekhaya lithi ngalokho
thina njengeZimbabwe Community South Africa savele sathi ma kusenziwa isimemezelo sokuthi ama-special permits awazi ukurenewa kuzoba le extension for 1 year ukuze abantu baphume kuwo bangene kuma-mainstream visas. Sakwamukela sathi hhayi sikuzwile ngempela siyakwamukela ukuthi uhulumende wase-South Africa kusegunyeni lakhe ukuthi ayenze leso sinqumo. Satsho futhi nakuZulu wonke ukuthi thina esesiza kwenza sekuyikumlanda-ke uhulumende ndisizama ukubonisana naye ukuthi sinabantu abaningi abangaphansi kwalawo maphemiti abangeke benelise ukuchaphela kulawo ama-mainstream visas. So ingxoxo esisabonisana ngayo sinazo inhlelo vele abanye mncaba bona uchairman weZimbabwe Community South Africa uNgqabutho Mabhena epresenta udaba lolu ku-deputy president wase-South Africa ukuthi kuyisima kanjani sithwele nzima kanjani ngalesi sinqumo esikhulu khona kuzodaleka imthelela bani siyakwesabela ukuthi kugcine sokulabantu abaningi futhi abangenawo ama permit kugcine sekufana nalento yokuthi abantu sebezama ukuchapha bengena eSouth Africa ngokungekho semthethweni lakho nje kudala nje ubunzima ezimpilweni zabantu ngapha kuphinde kutexe iSouth Africa in terms of ama resources osomeli wafake ukuthi ibivimba labo bantu so sibona kuhle impela ukuthi inxa kungakhulunyiswana angaziqedwa lezingxoxo sekutholakele indlela yokuthi bamigrate kanjani kalula laba adebe lama special permit kodwa ke hayi abantu sizobazisa nathi ngemphumela yalezo nkulumo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Abahlali bakobulawayo bathi uhulumende kumele alungise udubo lokusilela kwamandla kagetsi kanti lo masipala waleli dolobho laye kumele aqede udubo lwamanzi oluhluphe kakhulu eminyakeni osanda kwedlula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Umnyalo ophele wa-2021 ube lokuhlukuluza izakhamizi ngendlela eziningi ezijiyeneyo. Amanzi kweziyindawo beqeda sibili amaviki kweziyindawo ezinyanga engatholakali. Phezu kwalokho futhi emazenjalo ehlupha kwase kubuya indaba nale yokuthi amanzi akaqhunywa kwezikhathi ezithile esithina yi-shedding. Phezu kwalokho futhi sasesihlana lohlupho lwamanzi angathi angcolile okwenze kwaba lokugula kwabantu. So ke abantu kulomnyaka besikhangela ukuthi indaba leyi ikhangelisiswe kubonakala ukuthi abantu amanzi bayawathola okugcweleyo njengoba phela sinanzelele ukuthi amanzi impilo. Njalo nxa sesilandele isisekelo sombuso vele sicacile ukuthi akufanelanga abantu kube lesikhathi abathwala nzima bethola amanzi. Bese sikhangela lo zesa ukuthi isevisi abeyinika abantu la ibingeyinye ikhulayo. Besihlangele izikhathi eziningi uthola ukuthi amagetsi asekho kodwa kunjalo silabantu labana ama load limits abantu ababhadala imali ezithile ngenyawo nabo bantu angaze aqunywe okwesikhathi esithile kwamahola athile bona nganye ngiphela babhadala imali egcweleyo. So khona kwana izakhamizi azikuthandi ziyasola kakhulu ende ziyakhonona zifisa kulungisiswa. So kulumnyaka sikhangele ukuthi izesa ayilungiselwe uhluphi ibe leqiniso ukuthi abantu amagezi siyawathola. Ibyanga ngeminyaka shaya ukuthi ayeke kulohlupho olunye amagezi azalungisiswa. Kulumnyaka u-2022 njengezakhamizi sikhangela ukuthi izitori eziningi le nkulumo eziningi. Bese sinanzela futhi le ngapha ugatsha lokuthwala kwabantu sithi nayi-transport. Lakho kube le nkinga ezinge bezenzakala khona phana njengoba sinanzela ukuthi uZupco iyodwa ikhampani evunyelwa ukuthi ithwale abantu basemsebenzini baphendukiselwa bafuneka emadolobheni baphendukise.
Udaba lwamanzi libona ngani lungalungisiswa njani?
Sesike saba lesikhathi lapho abantu abafa khona eluveve ngale benatha amanzi angcolileyo. Kube futhi kwaba ngesifananayo khona abafuthe chabala abandla nxa bengafanga kodwa kube labantu abaningi abagulileyo bahlukumeza iziso abanye bathawela ezibhedlela bagcwala emaklinikhi ngendaba yohlupho lwamanzi. Kodwa ke nxa besitsho abazingcitshi kwezamanzi bathi bona amapipe la akobulawayo esikhathi i-infrastructure yamanzi yakobulawayo vele yayingenzelwanga ukuthi amanzi abe kuvalwa evulwa kuthiwa amapipe lana ngakulokuvala kwenza kube yalokho esithina abe contaminated kube nje lokunye okuzinambuzane okungena phakathi njalo kube le ukuthi amapipe lana arasa kancane phakathi khonakhona bathi kuyingozi ukuthi nxa amanzi sebuya senathi serastile yasebuye ehlupha ehlukumeza abantu engena ebantwini. So ke sibona ngadubo lwamanzi lwane sihlala sikhuluma ngalo elokuthi uhulumende wathembisa kudala ukuthi yena uhlupho lwamanzi ukuze luphele kobulawayo ukuthi kube yayigwayisha ngani demu yesifuna izakhamizi ezifuna kwenzakale. Kodwa uhulumende uyathembisa ukuthi hayi niza kwenza lo nyaka kuphushe ngaso siya kuma-election niza kwenza lo nyaka kuphushe khathesi futhi uyasithembisa ukuthi hayi iproject leyana izahamba iphule. Sibona ngathi impendulo yena leyo njengezakhamizi ukuze singabi lwehlupho futhi lwamanzi uhulumende kabe leqinisa ukuthi indaba le igwayisha ngani demu uyayilungisisa le pipeline yakhona masinya yayilungisise izofika kobulawayo singaye sibe laleyana indlela yokuthola amanzi ngaleyo ndlela kobulawayo soke sibe lohlupho lwamanzi futhi kuzenza ukuthi la u-city council angasabi le excuses zokuthi hayi kunje kumbe kunjana.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi impumela yokhetho lweZANU-PF oluphumele nkokheli yezabelo entsha yengeze ukudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ikroniko ivika ukuthi ibandla leZANU-PF lithi labo abanqobe kukhetho lolu ngokuqilibezela abasoze bavunyelwe ukungena ezikhundleni zabo. Iphephandaba linye lithi njalo kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisikhombisa 690 ngosuku olwandulele umnyaka omutsha kobulawayo besetheswa amacala atshiyeneyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani Studio 7 basakaze nabalaleli. Unyaka omutsha bakithi 2022 siyabonga ukungena. Umlilo lo ekhezo okhulumayo lapha. Ngifisa nje ukudlulisa into eyodwa bakithi engikhathazayo. Mina ngikhathazwa nguhulumende wakithi lapha emabhoda. Ukuthi kambe ishiwa amazwe wonke lawo esevulile amabhoda. Kusele yena yedwa lokho engakavuli. Khona uvalela abantu bephuma ubavalelelana abantu uma bephuma behamba bona bengasoze bavalelwe emazweni abaya kuwo nxa bengena. Ayi lokho kuyakhathaza lokho bakithi. Azazi ukuthi senzeni, asazi ukuthi sithini. Uhulumende wathena uyalalela abantu kodwa hayi asikubone kusenzeka lokho akulalelwa abantu lapho.
Ngiyacela kakhulu, ngicela nimbalele bama ama order ami share. Ngiyacela please, yimusteli moyo lwagwelo yimusteni moyelo akuyelo santhumeli lezindaba qala lalinthumela efonini shem laba odihama yanyewezwe balwa mpela kodwa bakwamanje na vele phosa umnyaka wonke usuvele waphela vele inyela noma ebalwa ngiyalicela kakhulu ngicela ngifundile namama odihama mina ngisesikombingo evungu
Salibonani, salibonani basakazi be Studio 7 kanye nabalaleli siyanibonisa hlobo ezinhle sithi nyaka omutsha kasibongeni phela unyaka omutsha hlobo ezinhle ukuba usiphathele okuhle noma sihamba sibe kwathi hamba phakathi komhlaba omutsha asiwuphatheni kahle umhlaba wethu sithi phansi ngecorona up ngama-mask mask up yabonga hlobo ezinhle siyabonga ngiyanibulisa nonke nina okhulumayo ngifamona ufamona ungwenya March South Ward 5 ngibulisa ama Ward 5 ngivuka njani ama Ward 5 nonke siyanthanda ama Ward 5 nonke sifisa ngani ngabe singene sonke enyakeni sonke siphilile ngiyabonga ama Ward 5 Mambale kubusa nomsosa akhe khona ngathi Mambale yonke ngiyanibulisa abangaziyo abangangaziyo njalo ngifamona lo jwayele ukuba amabhayibhile kakhulu ma kusezimfeni lapha emambali ngiyamazi ufamona ungwenya khonapho lakho khene emasuwe laphana edamu ngikhulele khona abakadi bengazi bebengazi ngofamona ndaba ezinhle okongwenya ngithini njani baphowethu hhayi mina ngiyaphila nama-South African khona ngapho madoda lisithumezela amajigisi akubi laka sesishoba ngamajigisi madoda sesihlanganisa lamacimbi ayi sishoba sikho zamanje lithumezela amajigisi kakhulu bafethu ngiyabonga hhayi okhulumayo ngapha kobhewula hawu nke ngikhulumise emgqibelo umablinof umosi mgqibelo lokhulu udube laphana zamazama usabuke ngithi khulu amavuko khulu qina ungenile enyakeni omutsha asikubona Jehova khulu siyabonga benshilo ngaphambilini ukuthi okhulumayo ngifamona babdube zero uchairman wama-nations wonke la ubaba ubaba wami umasumbika i-archbishop lama-nations intebulawayo lo mama niphilile yini bazali bami ufamona uyaphila uyaphila ngilankinga ngiyabonga kakhulu ngithi nonke nyaka omutsha onyakeni omutsha asiphathaneni kahle ngithi okuhle kodwa amen
linjani mthwakazi omuhle nyaka omutsha hhayi abaphila abantu kanti into engimangazayo kwela kithi bantu bakithi ngathi asikho kithi kahle eZimbabwe le amasotsha umongameli kakhuluma iluto abafana bakhe babulala abantu babamba inkunzi ngezibhamu amasotsha uthule zwi bonakala isibo kade abazibiza ukuthi bangocommander in chief yamaphoyisa uthulele zwi akekho even umkhulu wamasotsha oyi-1 okhuluma kodwa abafana khuzane ekhuza abafana bakhoyibo kanye ababathumayo bathunywala abafana laba bheka amaphoyisa amasotsha la abamba njani inkunzi kunini vele ngavele ngibona ukuthi no mani izibhamu lezi sizo lezi ezibuye egoli ngezegovernment ilizwe liyamost izibhamu azingeni nje kodwa yebo amayelothi lapho kubanjwa ngezibhamu lapho kubanjwa ngezibhamu kanti bona izibhamu lezi ngezestate no bazithulele bonke bathule tu mongamele uthule abakhulu bamasotsha bazithulele amaphoyisa wona ngwawo amaphoyisa amakhulu bamaphoyisa bazithulele ukuthi bekhuluma on the ground ukuthi no amasotsha layo kubonakala ukuthi bayabotshwa kumbe kwenzakalani kumbe kube neyindlela eyenzakalayo bazithulele tu hawu kanti bafuna kube amasotsha layo ezeqeda abantwini ana babulala nokubulala kanti ilizwe bani elingasenamthetho yethu akwazi vele awuzange uvele wabakhona olila ilizwe kodwa lokho sekusenzakala zoku-out of hand serious kwenzakalani bezithulele so bonke abantu bempumalanga bazithulele bonke zwe amasotsha abamba abantu inkonzi no ekuqaleni kwakuthiwa amandebele yagangile amandebele nanka manje abantu baganga kuthulekile nje ezweni kuke ngathi akwenzakanga lutho no mani kanti ilizwe leselinjani balibusa njani kahle kahle
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi amapolisa kwele-Sudan adubule abulala abantu ababili ekade betshengisela ezitaladeni izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Reuters ithi njalo kulomsolwa osebotshiwe phezu kwesehlakalo somlilo olumathe watshisa iparlamente yakwele-South Africa izolo. Singene kudaba lwemelika. Ukukhithika konqwaqwane olunengi kanye lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kubangele ukuthi amankampani endizamtshina amise ingwendo ezizinkulungwane ezedlula ezimbili 2300 izolo. Izihambi ezinengi ebese zibuyela emsebenzini ngemva kokuhlaba ikhefu bezigcwele emagcekeni endizamtshina kunyakazela. Ungqwaqwane lolu lukhithike ezabelweni ezisenzikini kusiya ngentshonalanga yeMelika. Izisebenzi zamankampani endizamtshina ezinengi lazo zibikwa zehluleke ukuya emsebenzini ngoba ziphethwe yi-COVID-19. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi into kade ikhulunywa ngumnumzana Biden from the beginning ukuthi umuntu wonke kumele ahlatshwe ukuthi i-efficacy rates zethu sonke zibe very very viable. Ngoba kathe sesibona abantu sebegula abahlatshiweyo ngoba bahlangana labantu abangahlatshwanga. So khonapho yikho esesibona ngathiwa sokulenkinga. Into futhi esingayifaka lapha sibona ukuthi ama states lawa nekade sikhuluma ngawo last year on the southern part of America bengalungiselelanga the outbreak esiyenzakala okwakathesi. Siyabona ukuthi ama governor amaningi awangama Republican from the southern states awayala the supplies and ama regulations yokugqoka ama mask the whole of the first part yoku distributor imedication. Sibone ngathiwa abantu sebegula all over the nation.
Abasebenza kumankampani endizamtshina labo sibona ukuthi bayehluleka ukuya emsebenzini ngobunengi ngoba behlaselwe yi-COVID-19. Ungathini ngokwanda kwabantu ababanjwa ilomkhuhlane kungelani lokuthi amajekiseni akhona kodwa abanye balokho bengafuna ukuhlatshwa?
Kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni. Ukuthi kuzatshintsha njani, sibona ama-states akade engavumi ukuthi i-COVID lay izabakhathaza nganto asebetshintsha ukucabanga kwabo. So ngithi mina hayi, in the next month or so sizabona la i-government ekanumzana Biden ukuthi bazabuya laliphi icebo ukuthi bancedise abantu abagulayo okwakathesi. Abahlatshiweyo who have contacted i-COVID lay sibona lakho kunga-unfair ngoba ungahamba lawe usiye ezitolo or kuma-restaurants or ama-bars uhlangana labantu abangahlatshwanga. So yikho kule nkinga khona. So hopefully ngo-2022 sesibona ama-numbers sekhwela. Sibone uNomzana Biden esithi the country will not be shut down like in 2020, but this is bazadinga the ways to make this work.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. zizibhethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu nge-COVID-19 izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 labo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele we-Bed Bridge izolo. Amapolisa athi asefake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni oya eJohannesburg ngenjongo yokubopha abeZimbabwe laba abangela maphepha. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.